sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 26 lwezi 2021. Ngokuphathisa Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Akusiphatheka kuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kwele South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi it's just a matter of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi-festive season, anything can happen.
Elebhilithane selimise ukungena kwendizamtshina ezivela emazweni angezansi e-Afrika. Ngemva kokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele South Africa.
Ngirenti fleti ngisebenzisa ipermithi, ngina i-akhawunti e-Edgars ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Capitec ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Netbank ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-FNB ngisebenzisa ipermithi.
Bayakhala abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa aweZimbabwean special permit abathi ukuvalwa kwawo kuzakwenza belahlekelwe yimisebenzi. Ulivi uhlelo kweza Fridays hamba lomculi odume kakhulu kwele Bhilithane ngengoma zakhe ze-house music u-Oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Elebhilithane selimise ukungena kwendizamtshina ezivela eZimbabwe kanye lakwamanye amazwe amahlanu angezansi e-Afrika lapho lisaphenya udaba lokuqhamuka komhlobo omutsha we-coronavirus obizwa ngokuthi yi-B11529 osutholakale kwele South Africa. Abengilandi babika ukuba lo mhlobo ulolaka oluphindiweyo ukwedlula eminye ethe yabakhona. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indizamtshina ezivela kule South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini leZimbabwe zibikwa sezimiswe ukungena kwele Bhilithane kusukela lamhla, kuthi labo abangenayo bevela kulawo mazwe kuzamele baqale bayehlala lapho abangasoke bahlangane labantu khona ku-quarantine njalo bezokube behlolwa ngesikhathi bekulezo ndawo. Umqondisi wenhlanganiso e-Community Working Group on Health, CWGH, umnumzana Itai Rusike, uthi bakhathazekile ngale imibiko yomhlobo omutsha waleli gciwane.
The new COVID-19 variant definitely poses the biggest challenge to our response to the pandemic so far, as the majority of the people in Zimbabwe are no longer observing
lo mhlobo wegciwane leli uzosilethela inkinga kundlela esisebenza ngayo njengoba iningi labantu bezimbabwe bengasazilandeli lezo ziqondiso zokuzilondoloza kulolu bhubhane ezabekelwa amazwe ngabe wo kakhulu sibona ukuthi inani labahlatshwayo liphansi kakhulu. Lo daba lwemingcele yethu engalondolozekanga kuza kutsho ukuba iningi labantu abase-South Africa baza kungena kuleli besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Okugcizelelwe ngesinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Cosmas Mathe.
Akusiphathe kakuhle ukuthi njalo sekulenye futhi ivariant esimemetheka kwele South Africa next door lathi la. Okutsho ukuthi it's just a matter of time ukuthi sizwe ukuthi sikhona lapha. Njalo njengoba sekuyi-festive season, anything can happen. Into ebuhlungu sibili le ngoba sibese kungani sesijwayele sesivaccinethile njalo amanani ebesesehla abantu ababanjwa yiyo bekukuhle sibili kodwa nawo lokhu sekusethusa kakhulu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe uthi kasikho isizathu sokuba uZulu ethuswe imibiko yokuqhamuka komhlobo omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ulolaka olwedlulise amalawulo. Ekhuluma emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle owe Health Professions Authority HPA 2021 Annual Congress owenzelwa eHarare, umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe kwathi kuqhamuka uhlobo lwe Delta kwele South Africa kwaba lokuxozela okufanayo.
What I want to say at the present moment is that the country should not panic because we are very prepared. This variant
B11529
uphinde waqonqosela uChiwenga ukuba indlela kuphela engenza uZulu avikeleke kulolu bhubhane yikuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kilo. Kunje sebefinyelela kuzigidi ezintathu, 2,774,928, asebelihlatshiwe ijekiseni lesibili ngemva kokuba abedlula kancinyane inkulungwane eziyisikhombisa, 7,486, belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo embikweni yabo ephuma nsuku zonke yesimo se-COVID-19 elizweni. Abezempilakahle baveza ukuba sebefika phose izigidi ezine, 3.7 million, asebethole ijekiseni lakuqala ngemva kokuhlatshwa kwabafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili, 18,687 izolo. Abezempilakahle baveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 133,774, asebetholakale belalo mkhuhlane, kuthi abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu babo, 128,540, basinda kiwo. Abafika phose inkulungwane ezinhlanu, 4,704, kwaba ngabalahlekelwa ngumphefumulo. Lanxa lingani lilokhe lisasephansi inani lasebevikelekile ngemva kokuhlatshwa kabili, uhulumende uthi uzolifinyelela lelo nani elidingakalayo ukuba uZulu elizweni kuthiwe uvikelekile lezigidi ezilichumi, 10 million, luba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kusiyaphela umnyaka. Luba isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, 60%, kusiyaphela umnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje sokulokukhathazeka kwabaningi abadabuka eZimbabwe ngemva kokuqhamuka kohlobo lunye lwe-COVID-19 olwe-B11529 kwele uTswana. Besithi ithemba lokuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi liyalifiphala. Mqondisi Dube weStudio 7 usipha lolu daba eseHaveron kwele uTswana.
Ele Botswana ngelinye lamazwe amathathu labantu abatholakale belo hlobo olutsha lwe-COVID-19 olubizwa ngokuthi B1.1.529 kuyona le iviki. Kulabanye njalo abantu abatholakale belomhlobo lo wegciwane kwele South Africa lase Hong Kong osekuthiye iningi lidangele kakhulu ngesikhathi bekulethemba lokuthi ubukhali be-COVID-19 bese kuthundubala. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana kade bekhangelele ukuthi ikhefu lekhisimusi lonyaka bazakwenelisa ukuyahlangana lesihlobo labangane ekhaya njengoba nyakenye bengenelisanga. Kodwa ukuqhamuka komkhakha omutsha we-COVID-19 kuyona le viki sokuthundubala beze amathemba awabaningi emazweni afanele Botswana le South Africa. Ukhalelwe ukuthi inkokheli yamazwe amabili ibike ukuthi kuyathathwa anyathelo abani kusiyaphambili. Umsekeli kamongameli weBotswana uMnumzana Slamba Tsokwane uthi abantu kumele behlale beqaphele kulandela uqhamuka kohlobo olutsha lwe-COVID-19. UTsokwane uthi leBotswana lilakho ukubuyela kuziqondisa eziqinisiweyo zokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi bazalinda uphenyo olwenziwa phezu kohlobo olutsha lolu. Lokhu sekufake abeZimbabwe evalweni besithi uma bekubuyiselwa iziqondiso ezilukhunza ukulwisana le-COVID-19 kungatsho ikhefu lekhisimusi elimnyama. UMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHabron uthi sebesevalweni ngesikhathi bekhangela ukuthi uhlobo olutsha luphela ngesiqubu esingakanani.
Ikati ke besile khangelelo eliphezulu kakhulu ukuthi kulumnyaka kungani kungcono sizanelise uhamba emakhaya kula kumnyaka ophelileyo, kodwa sokulokusethusayo kumbe ngithi ama-president sengani azahlala phansi ahlangane kukhulunywe ngokuhamba ama-restrictions. So kulokwesabela kakhulu ukuthi singaba sizethekele zaseBotswana ezivela kwele Zimbabwe singacina sesehluleke ukuhamba ngendlela eqondileyo sibuyela emakhaya.
Kukanti uMnumzana Dumezweni Ncube ukhala ngokuthi kungavalwa imincele kuhle kuthabalalise amathemba okuya ekhaya.
Hey, this new variant lesikhona lesilethu kwethuka ithi abantu esihlala ngaphandle kwelizwe leZimbabwe besikhalela ukuthi sizahamba emakhaya siyebona izihlobo labazali this coming Christmas, but sesethukile manje sesaba ukuthi nxeme ngacina sibefaka ama-restrictions lama-lockdown kuvalwele ama-border njengaba bekwenzela iminyakeni le mbili edlulileyo. Sesithembele nje enkosini ukuthi khona kusoze kuvalwa ama-border senelisa ukuyabona izihlobo zethu ngoba isikhathi sesiside sile minyaka singababoni. Sithembele ukuthi sibabone iminyaka onalo ikhisimo siliyezayo.
Enika isimo sokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 ngolwesine. Usikhwicha mfundo Msipili Msipili wecommittee ye-COVID-19 kwele Botswana uthe isimo asiyesabeki kangako noma nje umhlobo omutsha wabanjwa kwele Botswana ngomvulo. Uthi nani alikaqongi kangako le Botswana lingene enye iviki lingabhalisanga umuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
3 days Botswana recorded 60 new cases of COVID-19. A number that it's really reassuring in terms of
bekulenani labantu abangamachumi ayisithupha kuphela ababanjwe bele COVID-19 emalangeni asanda kudlula, okuyisitshengiselo sokuthi umkhuhlane uqhubeka usehla njalo asilahlekelwanga ngumuntu ngenxa yomkhuhlane lo.
Ele Botswana lithi akumelanga abantu bahle bebambe amaphaphu kulandela uqhamuka kohlobo olutsha ngoba ucubungula asebekwenzile utshengisa ukuthi umhlobo lo ulezinye impawu ezejwayelekileyo. Amazwe angentshonalanga afana le-United Kingdom kanye le-Italy ahle amisa izethekele ezivela emazweni abalisa eBotswana, South Africa, Lesotho, Swatini, Namibia, Zambia kanye leZimbabwe. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Amapolisa athi kulamasela abehlome ngembhobho abambe inkunzi imota yabalindi eye-Fawcett Security izolo emgwaqweni osuka koBulawayo siya eHarare atshontsha inkulungwane ezidlula $300,000 amadola eMelika, US$334,000, kanye le mbhobho emibili. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonya athi uthi lokhu kwenzakale sokwedlule ihola lesihlanu emini yantambama 5:30. Wengeze wathi basadingisisa ngalolu daba. Izehlakalo ezinje zike zamemetheka kakhulu kuBulawayo kunyanga ezedluleyo, kodwa kulezi nsuku besokuthule kulandela ukuBulawayo kubotshwa kwezinye izigebengu ngamapholisa kulelo dolobho ngoMpandula. Undungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, yena othi izakhamizi zikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo.
Imvama ukuthi ungezwa kuthiwa kule mali enkulu kangako eyabitshontshiwe kwandisa ukuthi kube labantu abangaphakathi kwaleyo nkampani abasebenzisana lezi kliwi kumbe izigebenga lezo eziyabe zithe zathatha leyo mali. Yikho-ke sikhuthaza ukuthi amakhampani ahambisa kumbe ayewathutha lezo zimali ezisendaweni ezijeneyo baqhatshe abantu abathembekileyo, ngoba kuyavela sobala ukuthi laba bantu abavuke ngovivi besiyacathamela leyo mota ebihambisa imali bebelodletshana balomkhondo abawaziyo ukuthi bangayilandela bayayithola njalo bathathe leyo mali.
Kulezi nsuku besokungani sokuthuli koBulawayo, izehlakalo zokubanjwa inkunzi okunje besezehlile bezingasazwakali, izithini izakhamizi ngesehlakalo lesi?
Izakhamizi zakoBulawayo seziqalisile ukudlela egilweni ngoba nxa sesilanda isikhathi sekhefu lekhisimusi kwandisile ukuthi izidlova lazo zithi khwatshu ziqalise ukuhlukuluza abantu ngezindlela ezijeneyo. Yikho-ke khonokho kusungula cha kwabantu asebeqalisile ukuthathela izimali amankampani la ahambisa izimali endaweni ezijeneyo. Khonokho kukodwa sokuhle kwavezela izakhamizi ukuthi ubugebengu lobana sokusungula ayisibo bodwa kuphela abantu abatshontshelwa izimali abahlangana nobunzima bezigebenga. Bakhona abanye asebeqoqodela abantu ezindlini bebathathela izinto ezijeneyo, bakhona abanye asebehlukuluza abantu bebathatha ngamaonda fithi bafuna ukubadlwengula kumbe babathathela izinto abazithweleyo, bakhona abanye njalo asebevame ukuthi bacathamela abantu bezihambela nje ezindaweni ezijeneyo bawagongoda. Konke khonokho yikuganga okwenza ukuthi izakhamizi zakoBulawayo zihlale zithithibele ngoba sezikwazi ukuthi kutsho ukuthi uhlangalo lwana osoluvukile futhi olwezigebenga akade sebethe baluphumula sokuthe cosololo. Ngokunjalo-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba izigebenga sezithe khwathu sezivukile sezilungisela ikhefu lekhisimusi elibuyayo, njalo abanye babo siyakwazi ukuthi ngabantu ababevela ngaphandle kwelizwe besemazweni asingcelane la ngokungekho emthethweni babesebebaleka khona le permanence kuganga bese bezoqhubeleka isuganga ngapha nxa sebese eZimbabwe yiko ke siyakhuthaza ukuthi izakhamizi zibambane nxa zithe zezwa umkhondo wabantu abagangileyo zitshelane masinya zitshela amapholisa ukuze abantu labo babanjwe sikhuthaze njalo futhi ukuthi amapholisa abantu bangabuya bezobika indaba ezijeneyo ezokuganga basukumele phezulu bancedise izakhamizi ngoba izakhamizi zingeke zisukume ziyaqapha amanga emapholiseni
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association mulumzwe lapho exoxa lo ntungameli Nkomo Bakhala umkhosi omkhulu abalamaphepha okusebenza lokuhlala kwele South Africa aweZimbabwe and special permits abathi ukuvala kwawo kuza kwenza balahlekelwe imisebenzi. Uhulumende wakwele South Africa ubike izolo ukubana usevala uhlelo lolu olulabadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili. Abantu laba banikwe umnyaka ukuba balungisise amanye amaphepha azabenza bahlale njalo basebenze okusemthethweni kwele South Africa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabakhalayo ngunkosazana Sobala Ndlovu odabuka ematshetsheni eGwanda esobelweni seMatabeleland South.
Kuzaba yinto ezangihlukumeza for the rest of my life. Ingoba njengamanje ngirenta ifleti ngisebenzisa ipermithi, ngina i-akhawunti e-Edgars ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Capitec ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-Nedbank ngisebenzisa ipermithi, ngile akhawunti e-FNB ngisebenzisa ipermithi, ngayenza ilayisensi ngasebenzisa ipermithi. Izinto zami zonke bezibanjwe ipermithi njengoba besemvele sempila impilo yasemzansi. So nxa kuthiwa we are not renewing ama permit guys, angazi ukuthi ngizophila kanjani ngoba kuzonginikeza enye impilo entsha engayaziyo.
Nkosazana Ndlovu uthi ulakho ukulahlekelwa ngumsebenzi
bengiyiqhenya ngokuba le permit kodwa ke manje mabe besitshela ukuthi ama permit asisawa renew usuka kube buhlungu kakhulu especially kwabanye abantu. Abanye abantu bazamelwa imisebenzi njengamanje, sizahamba emakhaya sizwabuyiselwa esayidini lakhe uhulumende asazi ukuthi uzothola or uzoluza asazi, kodwa sithola ukuthi njoba already sesikhiphile izimali emabhenki sabeka ama account asisekuthatha impahla asisekwenza izinto ngama permit ukuthi njengoba sesizovalela ama permit. Lapha ngizama uku emphasize ukuthi i permit le ebengisebenzisa i working permit enamathiselwe ku passport yami ibilusizo olukhulu kakhulu empilweni yami.
Unumzana Nhlanganiso Juma osebenza endaweni yokudlela laye uthi uthitibele ngokwethulwe nguhulumende wakule South Africa.
Lami ngomunye kade sebenzisa i South African permit. Namhlanje senisizwe indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi ama permit ethu asa renewa. Kusiphatha kabi kakhulu, sizibuhlungu asakwazi ukuthi siqhubeka siya ngapi. Siyasebenza kanti besisebenza ngama permit silama account. Ama flat esihlala kiwo azovala azothathwa. Kuthi saba le problem enkulu kakhulu. Ama account ethu azofreeza. Yonke into ngesinayo South Africa izofreeza imali zethu zonke zisinazo. Masingazithathanga before 31 which means is a freezer emsebenzi sophelelwa ngumsebenzi senze abantu abaningi kakhulu athi sisebenza amapermit lapha ekhampanini.
Baningi abanye abathi bekuvele kuzikhanyela ukuba uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa uzavala uhlelo lolu. Omunye wabalolo mbono lo ngumnumzana Sipol Ngulube laye olamaphepha la.
Igovernment yeSouth Africa was under pressure from ama voters, ama citizens eSouth Africa ukuthi abasifuni. Sibenze lokho okufunwa ngama-voters, okuyikho okulungileyo vele ngohulumeni. Thina kusiphatha kubi ngoba asifuni ukusebenza, safuna ukusebenza. But iqiniso yikuthi igovernment ye-South Africa ibisisekoneni. Siyakwazi ukuthi recently ama-elections wona lama-local elections, one party uMashaba was campaigning ngama-immigrants. He got 16%, nearly 20% of voters e-Gauteng.
Uhulumende wakwele South Africa uthwaliswe nzima ngabanye abadabuka kulelo lizwe abathi izalo zeZimbabwe zibathathela imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoCape Stone.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela uqhamuka osokwenze uhlobo olutsha lwe-COVID-19 kule South Africa olubizwa ngokuthi yi-B11529. Ukuqonga kwezehlakalo zodlakela ezibhekane labesifazana beZimbabwe lapho bezama ukungena ezikhundleni zokukhokhela kwezombusazwe kubikwa sokudala ukubana inani labo liqhubeke lisehla edalela ephalamende lalapho ocandwa khona izinqumo eziqakathekileyo zentuthuko yelizwe. Wanesesiya Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abesifazana abangene umhlangano ebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women in Leadership Development obulesihloko esithi The Impact of Gender-Based Violence on Women's Participation in Election Processes in Zimbabwe bathi bahlangana lodubo lokuhlukunyezwa lapho bezama labo ukuzimela olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi iningi labesifazana abaphatheka kwezombangazwe bayasetshenziswa.
Zokhetho ukhangela umama omama bayahlukumeza hlukumezeka kakhulu bona bakungena kwezesexual abuse bonke sexual harassment.
Ilunga ledale ephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi bayancindezelwa kakhulu ezweni kusetshenziswa ezomdabu.
Siyananzelela kakhulu ukuthi especially thina abe omama siyancindezelwa kakhulu. Indlela esincindezelwa ngayo indlela leyani yokuthi babuyela back to ama cultures ukuthi umama akufanelanga ukuthi abonakale a leader, o umama umonakalanga ukuthi abonakale a participator ezintweni eziningi. But thina njengokuthi yinto esilwisana layo silwisana lezinto zona ezinjengazona ezokuthi omama lamantombazana bayancindezelwa bancindezelwa ikakhulu kulo nxa sofika esikhathini zweni ezezokukhethwa ezokhetho uzwa sesisiba nxa kungakabi lokhethwa hayi siyabe sifakwa phambili but nxa sofika esikhathini zokhetho sesifakwa emuva. So
unkosikazi Lucia Mathibenga ophatheka kwezombusazwe ovumelane lomahlangu ethi ukuncindezelwa kuhamba phambili emabandleni laphandle kwamabandla ezombusazwe.
Abantu besifazane bahlangana le gender based violence kwezombangazwe kungaba nje phakathi kwamabandla abawasekelayo kumbe nje ngamanye amabandla abayabe phikisana lawo. Umuntu ongumama ulakho ukuhlangana le gender based violence lapho yena edinga laye ukuthi abe ngumuntu osebenza kwezombangazwe. Isixwayiso sami sithi fakithi hage siyekeleni omama labo babe lemathuba ukuthi badinge ukukhethwa kungela udlwangudlwangu badinge labo izikhundla bekhululekile singabatsheli ngokuthi engxenye sibathethisa ngamanye amazwi abuhlungu ukwenzela ukuthi bayekele.
Osakhulayo uBongiwe Dube osebenzela eGwanda olwela amalungelo oluntu uthi udlakela luhamba phambili ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Sikhuthaza uzulu wonke ukuba ancedise ekuvikeleni ukuhlukunyezwa kwabesifazana elizweni lonke jikelele ikakhulu ngesikhathi lapho umhlaba wonke uthakazelela i-16 days of activism against GBV. Leli lithuba eliqakathekileyo kakhulu ebantwini basemath south lapho sikhuthaza ngokuhlukunyezwa kwabesifazane sinanzelela njalo ukuthi kumemetheke kakhulu kulowo mnyaka kubangelwa yi-COVID-19.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo e-Women in Leadership Development unkosikazi Permanent Ngoma uthi ukuhlukunyezwa kwabomama kubangela ukuba bangaphatheki kwezombusazwe.
Njenge-world sinanzelela ukuthi ukuhlukunyezwa kwabomama esikubiza sithi gender-based violence kubangela ukuthi omama bengaphatheki kwezombangazo. Lokho kusenze ukubana sibe lomhlangano lapha esihlangane khona labo mama abangabakhokheli abo councilor labo MP lapha esi sixoxe khona ngodaba lolu olwe gender based violence. Omama ba khulumile bavumelana ukuthi kuqhakathekile ukuthi njengabomama nxa uhlangana le ndaba le-GBV uhambe ezindaweni lapha okumele uye-reporta khona uyenzela ukubana uthole usizo.
Indikimba yomkhankaso lonyaka ngethi hashtag Orange the World End Violence Against Women Now. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu. Kuli viki uhlelo Woza Fridays hamba lomculi odume kakhulu kwelebelethane ngengoma zakhe zomdumo warehouse music. Kulezi nsuku ucula umdumo wengoma zokholo usuku oluhle ngcube owazakala ngegama lokuthi oluhle. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Uoluhle wahlupha kakhulu ngengoma yakhe eyadla ubhedu ukuqa uthandaze ngo-2010. Yathazelwa ngabantu abaningi eningizimu ye-Afrika yonke. Okwamanje sephendukile njalo ke uyaphambili ecula umculo otshisayo.
Okay, ngicula siyaphambili okwakathi esidinga ama-opportunities akhona ngoba umculo uya uguquka sonke isikhathi. Kupheka umculo kwenziwa ngabantu besilisa kodwa ngaba nesifiso sokuthi ngizenzele ngingedwa njengomuntu wesimama. Nganelisa. Ngakho-ke ngiqhubekela phambili ngakhona nesifiso sokuthi ngingafundisa abanye abomama ukuthi labo bakhona ukuzenzela bebodwa.
Usebenze kakhulu emazweni afana le-Spain, Germany, France esenza imicimbi yakhe okwamenza waduma kwamagama kulamazwe ngomculo otshisayo.
Iculo lashisa kakhulu e-Europe lithi Owami engalenza lo DJ abamuthi ngukholi wase-Germany. Lelo laduma kakhulu, laduma kuma-festival amaningi kakhulu e-Europe afana nalabo Tomorrowland.
Abantu bangawuthola ngaphi umculo wakho ohlabusa kangaka Mancube?
Umculo wami utholakala kubo Beatport, kubo Tracksource, iTunes, Amazon Music, nazo zonke izindawo ezijeneye ezifana nabo Spotify online.
Uhle njengomculi ohlezi esenza imicimbi yokujabulisa abantu endaweni ezijeneyo kuze kwazi le Europe. Njalo nxa ufuna ukuthi azoculela uyatholakala.
Abantu bangangibuka for ama-events abo, kudependa ngokuthi i-event enjani. Ngitholakala ku-Instagram oluhle Ncube, tholakala ku-Facebook oluhle, faka i-message kumbe bangithole ku-email ethi notemrecords@hotmail.com. Khona lapha okunomanager wami khona abangamthinta.
Uyasebenza oluhle kadlale njalo uthi kabuyele emuva ngokucula. Nguye besilayo kuhlelo Woza Friday. Mpela sonto emnandi kini lonke. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxitus Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.